So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 10 kumfumfu 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
uthe thola umbiko vela kwabensonto wasecabanga ukuthi kungono awucubungule kahle kaze atsho ukuthi lesi sicelo kumbe okuthiwo ngabensonto kuhambelana yini le njongo yakhe eku-5-point plan.
Lanxa abasakhulayo be-MDC besola inkuthazo yabokholo lesiKristu yokuthi kumele kubonje uhulumende ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo, leli bandla lithi umkhokheli walo usahlafuna lolu daba.
Luhambo oluqakathekileyo kakhulu nxa ezalisebenzisa ngendlela, ngoba nxa umongameli ehamba uyabe mumethe okuningi kungasikho kwe-HIV kuphela ezahlanganisa lokunye.
Umongameli Mnangagwa uwele France namuhla emhlanganweni wokudinga imali yokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculazi, ofuba kanye loqhuqho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa ugatsha lwabasakhulayo be-MDC lusithi kaluyamukeli inkuthazo yomanyano wesiKristu eyokuthi kumele kubunje uhulumende womanyano ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo, isikhulumeli somkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa sithi basakhulumisana ngalolu daba. Umanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations wethule inkuthazo yokuthi kumele uhulumende lo abuse okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo njengendlela yokuqeda ukufuthelana lodlakela kwezombusazwe. Kodwa isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mologele uthi lanxa bengavumelani lalumbono bayayamukela imizamo yalumanyano yokuphehla ukukhulumisana elizweni. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda yena utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi basabonisana ngalolu daba.
UPresident Chamisa ulesinqumo asithathayo esesile umnyaka asibiza athi 5-point plan esitshengisa ukuthi uzimisele kudaba lokukhulumisana ngezombusazwe nalabo abajontsha ukhetho ukuthi kulungisiswe lolo daba lokhetho luka-2018. Ngalokho-ke uthe thola umbiko vela kwabensonto wasecabanga ukuthi kungcono awucubungule kahle kaze atsho ukuthi lesi sicelo kumbe okuthiwo ngabensonto kuhambelana yini le njongo yakhe eku-5-point plan. Ngakho kungabangansukuza jwala, ngibone ngani upresident uzatsho ukuthi lolu daba ulwamukela ngaluphi uhlobo.
Kodwa amanye amalunga ayedale le standing committee kumbe i-national council abakakhulumi ngakho yini ukuthi bakukhangelele ukuthi kuhambe njani?
Kukhulunyiwe udaba lolulukwe lwaphathwaphathwa emhlanganweni wobukhokheli, kwavunyelwana ukuthi kungakhulunywa kangako singakahlolisisi kahle ukuthi lolu gwalo luvele kwabezesonto luthini, njalo luchathisa ukuthi kungabe kusenziwani, njalo luhambelana njani nenhlelo zikaPresident Nelson Chamisa.
Kodwa bona abamasonto la libona ngani balenjongo elungileyo yini, ngoba sesizwa abanye besithi kanti kungaba njani ukuthi kube lohulumende wesikhatshanyana owe-transitional kula lokho abafuna kwenzakale ukuthi umongameli Mnangagwa qhubeke enguye
ngisineke sicho ke thina ukuthi ngabe kukhona okuhle kumbe okubi abakwenzayo ngoba phela njengoba sicho ugwalo lwabo kasikala ukhangelisisi kahle ukuthi sibone njalo kusebenza laba kwazi ukubala ngezomthetho iconstitution lento esifana nazenezo abanye ngamagqwetha ukwenzela ukuthi sazi ukuthi sikhuluma sizisisile kahle ukuthi bacebisa ukuthi kwenziwe njani ngibona lawa sebegijimele phambili ukuthi bafake izinqumo bangabe befake inqola ngaphambi kwedoka
uDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Ibandla le-ZANU-PF lonaka likatsho lutho ngalolu daba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele France namuhla lapho azaphatheka khona emhlanganweni wamazwe omhlaba ukudinga imali yokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculazi ofuba kanye loqhuqho. Umnangagwa olubhekise kwele France izolo esuka kwele Uganda lapho abe ngumhlonitsha khona emkhosini wokunanza uzibuse walelo lizwe. Abakhokheli bamazwe omhlaba atshiyeneyo labo bazaphatheka kulomhlangano wona oqhutshwa yinhlanganiso yeGlobal Fund ngemva kweminyaka emithathu ngenjongo yokuvuselela isikhwama sokulwisana lezifo zontathu emhlabeni jikelele. Umongameli Emmanuel Macron wele France nguye ozakhokhela lumbuthano wona ozama ukuthola imali engamabhiliyoni alitshumi lane i-$14 billion. Uhambo lukaMnangagwa lolu luza ngesikhathi ezempilakahle zimi manzonzo eZimbabwe ngenxa yokubhidlika komnotho kanye lokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Kulokusilela njalo kwamaphilisi ama-ARVs kanye lemithi elapha izifo ezijiyeneyo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Sipho Mahlangu. Waqala ngokumbuza ukuthi luqakathekile na uhambo lukaMnangagwa lolu ikakhulu nxa sikhangela inkinga eleZimbabwe elibhekane lazo kwezenotho.
Luhambo oluqakathekileyo kakhulu nxa ezalisebenzisa ngendlela ngoba nxa umongameli ehamba uyabe mumethe okuningi kungasikho kwe-HIV kuphela ezahlanganisa lokunye njengoba imantra yethu yeZimbabwe kuyi-Zimbabwe is open for business but leyi i-trip hayi ayila kudlala ngempilo kanye sibili ngoba isimo asisamanga kuhle not for Zimbabwe kuphela but i-sub-Saharan countries ise kube le shift abantu sebekhangele eceleni abasikhangelanga ku-HIV kakhulu sebekhangele okunye okuningi including o-climate change lani la ngakho uhambo lolu angalisebenzisa ngendlela kuzaphuma lokungcono kulalokho ayehambe abuyele izandla
ukudinga imali engafika amabhiliyoni angu-14 ubona ingane leZimbabwe lapha lingatholani nje njengoba lalo kuyilo elidinga uncedo.
Hayi okufunakalayo yikuzwisisa umcimbi lowo ukuthi uyabe umayelana ngani. Xa kuyukuthi lathi kufanele sifake isandla asifundeni ukufaka isandla zoba siyisiceli ngoba kufakwa ngcebethu yinye bese kuqalisa ucubungula ukuthi imali le ingaqonda ngaphi. Thina yithi esinga we are likely ukuthi sibe ngama-beneficiary amakhulu ngoba umcimbi wokulwisana ne-HIV bekungathi senza kuhle ngapha e-Southern African region. Bebesibuka ngoba ama-prevalence ama-incidence rates ethu abengathi ayehla okubukekayo. Ngakho silethuba sibilele ukuthi thina sithole kubasikiti kodwa nansi indaba nxa kuthiwa kufakwe isandla kuleyo ngcebethu iZimbabwe ingathi yasalela ngoba ngikhuluma kunje kukhona lapho esisalele khona okufanele sifake engcebethwini ye-Global Fund ukwenzela ukuthi bese bekhupha-ke lokhu abasilungisele khona siyasilela khonapha ngakho thina ama-activists sivele silohlelo lokuba sibe sikhulumisana lohulumende lenhlangothi zakhe sizama ukuba kubafuqa sibili baze bayikhuphe leyo mali efunakalayo emganini we-Global Fund esithi yi-country commitment ilizwe lelizwe kufanele litshengisele ukuthi hhayi alikhangeli ukuphiwa kuphela kodwa lale mzamo eliyenzayo yikho esisilela khona
sesikhangela ingxabangxoza ekhona kathesi kwezempilakahle odokotela bekhala leyo msebenzi ungathi abantu abaphila legcikwane lengculaza ele-HIV babhekana lohlupho olukhulu yini
ngeqiniso elipheleleyo usupho selukhona sekufanele abantu sibili banyikinyeke ngoba kukhanya ngazathi hhayi ikakhulu i-second line therapy isisilela i-first line therapy bebesinika nje bepha abantu okwama-2 months 3 months i-supply kodwa kathesi hhayi kukhanya sekusiba ngamaviki kusitho ukuthi amaklinikhi kumbe ngithi ama-health facilities aselokushotelwa okuthize ngakho ngikhuluma kunje bahlangene abantu abaphila begciwane ama-networks lama-community based organization e-Darwendale lapha e-ZIPAM izama ukuthi bacubungule babone ukuthi i-advocacy abangayenza yiphi ngalesi sikhathi ngoba umumo umi kubi elizweni kwezomkhonomi umi kubi elizweni kwezepolitiki konke lokhu kuvele kusitho ukuthi ilizwe limi manzonzo ukuthi mbani ozalalela omunye hhayi sekufuna lelizwe elikhulu kumbe ogida ame phezu kwetafula
Umnumzana Sipho Mahlangu ulwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-Victoria Falls. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi kulabantu abethesa izisebenzi zebhanga le-CBZ lele-Stanbic umlando wokubapha imali yemelika yokuzibazela. Kodwa amabhanga omabili ayakulandula lokhu esithi akabambi imali engayisiyo yeqiniso. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi izisebenzi zeposo zikhalale umsebenzi izolo zatshengisela ezitaladeni zeHarare zikhonona ngokungabhadalwa. Izisebenzi lezi zithi kusukela ngo-2014 umqhatshi wazo uzipha ingxenye yeholo lazo kuphela ngenyanga. Ngokunjalo zithi kazisoze zibuyele emsebenzini andubana ziholiswe ngokugcweleyo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarabonani lonke makhaya lamleni jojolo kwarayi lani kwaphendamleni endengwende lokofeya ngitele njani lonke bakithi nyazi lithwele nzima abantu bakithi emagushini lapho ngiyazibuza ukuthi selafakelwa yini ithara lapho elupano from elokhuze ngedanstolo ngale kusiya emahofisini ndayo ithara seyafakwa yini hayi yazi izimbabwe somani lithwele nzima abantu bemagushini ngabuya kwapha emagushini ngihamba lapha ngisiye emakhovula ngale uyazi umgwaqo wangikhona ma usuke edown store laphana kunganizindlela eziye egangeni ngani liganga njengoba ndihambele emasimini imoto ezihamba khona le umuntu ahamba ngesicangemethu ngesicathulo esitsho de imoto enhle isiyafika emahofisini laphana besipangukile simhlophe nke kodwa kuthiwa kuyithawuni kuzama ukwenza ithawuni elupane kwaphana hayi uyazi umbuso wezanu sometimes yazi liyasincindezela labantu mina hhayi sawucela phela la mdala mna ngakho la kosizwele phela lawe phela ukubuyela emuva la uyabona umuntu umumubi abantu abakuthandi buyela emuva nje uhlale phansi ngoba ngiyabona ukwenza lokho mdala mo ufana nomuntu ogide ezithayela ezandla phela into yakho le mna ngakho akuphungule lawe phela sithele nzima emazweni lapha mani khanye ngathi esile mnyaka kumbe ngacina khona le magushini elophane kumbe maithingi le 18 years yazi sehlulelwa ukuyathola isihloko enxa yeni labantu bezayo hayi
njani wadala kustudio 7 okhuluma yonkala mina ngithi wadala ngiyacela ukuthi uze ilizwe lakithi lilunge esilungiseni amasiko laba bahamba badula enjeleli bahambe beyixolisa iZANU-PF yekile ukubusa ilizwe inikeze abanye ichance ukuze ilizwe lithi libe right bengicela kuyenze khona lokhu kuphi
sanibonani bantu be-Studio 7 mina igama lami uMehluli Ndebele mbuya echolojo isayidi lecholojo heyi bantu bakithi siyakhala shuwa hhayi siyakhala kakhulu shuwa ngale mpilo lesiyiphila abantu bayahlupheka ekhaya bantu sezilathi esihlupheka sesikwamanye amazwe siyacela kakhulu kuhulumende wasezimbabwe ukuthi uma ingabe seyehlulekile kalahle ithawulo adedele abanye ngoba vele angeke bakwazi ukulivusa leli lizwe abantu bezanu ngoba yibo vele abanimoshayo
salibonani basakazi be-Studio 7 nalibingelela lonke labalaleli be-Studio 7 madoda indaba elapha iZimbabwe isifide iZimbabwe ayisela mthungameli abantu bezanu sebehlulekile totally ngicela ukubatshela sebehlulekile ngabasuke ehlabeni banike abanye babusa asoze sidubeke soyiphethe kuphela ngeviki ngeviki izikolo kathesi kulamali okubhadala kathesi abanye sebekhipha abantwana kumabhoding nxa amabhoding angaswelakala elizweni kusesele development kusela development nama-industries avala konke vele behluleka kula nto khona please ngabake bacole abanye bangene babuse
lohlupho esigabeni sensiza ku-ward 17 eflagos kulabantu abasebenza ngombila manje bayabethatha benikeza abantu ababathandayo bengani bekhipha abanye abantu ukuthi bathole ukudla so siyafa indlala abantu bayahlupheka
salubonani salubonani balaleli wakwa-Studio 7 hayi mina esami esikhalazweni laso nje sokuthi kathi kungani iZANU-PF ikhuluma ngokuthi yona ikhipha imali entsha kodwa imali leyo akusebenzi uma ungabe uphuma ngabe usiya kwelinye ilizwe labo uma belohlupho bagijima baya kwelinye ilizwe bayafunani bona so ngicela ukuthi uma bekhipha imali kabasinikeze lathi imali esizakwazi ukuyiretha kwamanye amazwe nyabona
hayo bantu be-Studio 7 linjani lonke ethina siyaphila ngapha sazi khona ngapha e-America ukuthi kunjani khona ngapha thanda ukuphawula ngokwasekhala kukhulunywa ngumnangari futhi utophi inhlonipho asozayekela ukumnika ntila yena lo 7 wakhona bayafanana lokhu eyalela esikhundleni nganiyintwala ezebhugeni intwala phela nxa ungazange wayikhipha vela isozephuma so umfundisana ozamfundisa khona anti umfundisa nje kuphela bayafanana bonke ngababulali bonke so isicoca siphiwayo nakathesi uthiye udokotela bengazange abalungisele izimbabwe ukuthi ngabathesi ababisele emaklinika abafakele imali ezicacayo usuka lapho ehambe eqhathwe udokotela baphandle kwabanye amazwe uzabanikani bona abodokotela labo bazabuye bezosebenza ezimbabwe ningasuka khona leseli belanda ibhondi yimali mara umnanga kwazi umnanga kufile mani engqondweni mani kazi into yenzayo shiya kazi ngitsho ngitshela kancane kunile kuphela khona ukuthi abesuka kuphela khona bahambe siyagadini ndege kuphela uyasuta lo mfazi wakhe lo kathi sodokotela bakhala lo msebenzi kodwa bhadini ubhizi uyaphapha ngendege siyakhona ngaphuya lo 7 umfundisani lo 7 bumfundisa kuphela ukusela kuphela bebebulala abantu bebetshontsha lokhek akula nto ozayenza kuphela umnanga wakho ayivini vi ngizibuza labantu abavotela umnanga wakho ukuthi straight abantu bakhona bayacabanga kuhle emakhanda kodwa libheke kwamanje sesihlupheke ezimbabwe hayi bantu bakithi mani bake livula amakhanda mani libheke libone ukuthi siyabuyela emuva kulokhu esifaka ababulali ezikhundleni swayo siyinto ehle ekahle leyo hayi mani hayi bantu bakithi alivule kamehla ngiyabonga ukungena esihlelweni
kanjani zihlobo ezithandekayo mina ngisesilobela i-ward 27 ngizama ukuthi ngithi bakithi sesikhathele ngalo president esinayo hayi bo kata kulamanye amaminzi yini esingathi ayenzakali ngoba indlala esesilobela lapha hayi khona akunzima yazi ngidinga ngiswele ukuthi umuntu ufuna senzeni kafuna ukuzwa ngani ukuthi abantu kabamfuni hayi mna ngingakwazi mfuni bantu kule mthetho yakhe asuka laye kumgaba iyalokhu eyisebenzisa futhi Haibo, sikhathele. Imunamthungameli, kuwadi 27 eSlovele.
Laboke be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Nxa urekhoda ube leqiniso lokuthi akulamsindo lapho okhona. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhethwa kwabokholo lwesiKristu kweleSudan ukuthi babe yingxenye kahulumende wenkazatho ozaphatha okwesikhatshana kuvikwa kulakho ukukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo amaKristu kulelo lizwe. Abatshutshisi bakwele Germany sebeqalisile ukuphenya udaba lokudutshulwa lokubulawa kwabantu ababili ngomunye owesilisa obikwa wayezama ukuhlasela abantu ababekhonza ethempelini lamaJuda izolo duzane ledolobho leHeil. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademokrats bathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukubapha ubufakazi ababufunayo phezu kwecala abamethesa lona akusoze kwenqabele uphenyo lwabo emizameni yokumsusa embusweni. UTrump wetheswa icala lokwephula umthetho ngokucela umongameli wele Ukraine ukuthi angenele kundaba zombusazwe weMelika. Abebandla lamademokrats sebecele ingwalo abathi zilobufakazi obukhomba ukuthi uTrump wephula umthetho welizwe lakhe. Banqolonge njalo iziphathamandla zikahulumende ukuthi zize kupha ubufakazi edale lephalamende eleCongress kodwa uTrump wazalisa. Kambe iyoza la nkomoni? Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Esikubona kusenzeka kudalwe isisekelo sombuso seMelika esabeka amandla okuthi iCongress iParliamente yaseMelika ingakwazi ukuthi ikhiphe upresident ngamacala athile engabe imethesa wona ukuthi indlu engaphansi okuthiwa iHouse of Representatives ingavumelana ngamacala athile okuthiwa iArticles of Impeachment okungabe kubalisela lokhu lalokhana lalokhana basebevota ke basebemethesa icala ngokusemthethweni abese siyathonisiswa kundlu engaphezulu iSenate ingamgweba ngokubili kokuthathu i2/3 majority sekusithi ukuthi uyabe sekhithiwe esihlalweni kodwa lanxa engasakhithwanga esihlalweni khona lokhu nje ukuthi uke wethiswa icala i-lower house iHouse of Representatives kuyinto emthiya engcolile kakhulu.
Bakhona abathi okwenzakalayo eMelika lokhu kuveza sobala ukuba isisekelo sombuso sisenkingeni kasisalandelwa okuthiwa yi-constitutional crisis ngesiNgisi. Uthini ngalokho?
Banenga abantu abakhangelele kuMelika njengelizwe elingelinye lamazwe amabili esingathi thina aqala ukuba ngama-republic umbuso wentando yabantu ngesikhathi amazwe amaningi esabuswa ngamakhosi angavotelwanga basi bayibaleka naleyo nto babeka isekelo sombuso esidala kakhulu esilokhu esahlonitshwa kusuka emuva khonale kusuka lapho basakha khona basifaka amalungelo basifaka indlela yokusivikela lokuvikela abantu ngaso isekelo sombuso. Ngakho ke sikhangelele lukhulu njengabantu abantu emhlabeni bakhangelele lukhulu kuMelika ukuthi umongameli weMelika landele isisekelo sombuso ngokugcweleyo angenzi ukuba ngutando kayiphikiswa kodwa abe ngumuntu ongaphansi komthetho ngakho umuntu ongaphezu komthetho ngaphandle kwamanye amazwe awonta bemolukhuni ontando kayiphikiswa abangathintwayo. Ngakho ke nxa bebona uPresident Trump eseza kanjeyana bayathokoza ukuthi la seza fana lathi America sizafana lathi kodwa kodwa labo babekhangelele ku-America ukuthi phakamise i-democracy, phakamise isisekelo sombuso bayakhubeka kakhulu nxa bebona umongameli we-America esenza kanjeyana.
Ubona izala nkomo nibaza kwenelisa yini abebandla lama-democrats ukumsusa embusweni u-Trump?
Usezifake esibangeni sokuthi uza impeachwa, ukwetheswa icala ngalokho okuthiwa yi-impeachment. Kuza kwenzeka ngokuba phela indlule enye i-House of Representatives ngaphansi kwama-Democrats. Ngakho-ke amakomiti la atheswe umlando we-investigation wokuchwayisisa azaphenduka esithi ngetheswe amacala athile okuza kwenza ukuthi badale lokho okuthiwa ngama-articles of impeachment, abese setheswa kuyiwe ku-House of Representatives. House of Representatives uyafika njalo kuvotwe uzadliwa ngokuba badinga nje 50% ukuthi bamethe sicala. Ngakho ke bazamfaka lelo cala, kodwa ke kakwenelanga ukuthi aphume ngoba kachitshwa i-House of Representatives, kumele ayothonisiswa ku-Senate. Kungakungavelanga lutho olungenza lwethusa abantu beMelika njengalokho kwagcina kusenzeka ku-Richard Nixon. Angiboni i-Senate imkhipha ngokuba badividekile kakhulu, bahlukene phakathi ama-Democrats lama-Republicans.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Kanjani kumagumbi omane womhlaba kobulawayo kutitshi kutsholotsho Gwanda nisuwile buyani Bainbridge enkabazwe ekweru kwekwe esosiberikeli ngaba linjani. Siyabonga uxhaso lwenu abalaleleyo kuradio emsakazweni kuzigxingi kanye labasilandelayo egasini lethu ele-VOA Ndebele. Kulobani ke laphana kulo Aaron Ndebele othona salibonani msakazi livuka njani. Siyavuka Dube Mthembu Sithembayo singazweni ukubana uvuke njani. Polaita kwakuba Maphosa othona livuka njani lonke. Sanko Khoza othona umnanga kwa udlalisa imali yokuthanda ukuhlala ephakathi kwendizamtshina. Kunjalo nje ubuya engaphathanga lutho ezandleni. Mduduzi Gerald Mpofu twena imali yakhona baza intshontsha yonke amasela lawa. Jason Maphosa uvuka njani msakazi bathele.
Silela izinto kwela kithi madoda, izinto ezithengiswayo ezisinga kakhulu empilweni. Ukusweleka kwempuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwenyisa izinyembe zendoda amadoda. Zaqala kusweleka izinto okufana nokusweleka kokwenzekana, kusweleka inyama. Hawu, wawuthola abantu bezicocela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali, kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama yisitheko. Kusweleka zonke izinto ezifana nabothumela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela. Kodwa kuselakala kwempuphu akuzange kube khona waba nomlomo lapho, ngoba iqiniso ukuthi lapho ababeyimelele khona belindele elayinini babevale khona ekuseni phambi kwezitolo belala khona. Obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela.
Duna Malava and Dukes Malaks umfana kaDubu Gwendo ihlabela kikamnandi lapho ingoma ithi Zulu Kaline esigqibela izindaba zethu zekuseni. Kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. lanxa abasakhula beMDC besola inkuthazo yabakholo lesiKristu eyokuthi kumele kubunje uhulumende ozabusa okweminyaka isikhombisa kungelakhetho olwenziwayo. Abebandla leli bathi umholi wabo usaluhlafuna lolu daba. Umongameli Mnangagwa useFrance namhla emhlanganweni wokudinga imali yokulwisana lemkhuhlane egoqela wengculazi ofuba kanye loqhuqho. Kwanele likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-past 7. Mina Elani Asveni sonke kusasa ex-10 o'clock ngo-past 6. Endabeni zekuseni phela olivalelisayo kwamanje ngontukamili inkomo. Kololo kwana wamatukanduna. Lichone kuhle.